asitshelwa i-freedom house okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu asitshelwe okokwenza ngabantu abaleenjongo zabo zokuganga kuphela abafuna ukusiphambanisa ngenhlelo zethu ezikhona abantu abaphambanisayo lapha ezimbabwe bayabotshwa abayephula umthetho bayabotshwa ngako ngakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokuganga akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe but lapha ezimbabwe asithathe ama-inspirations from i-freedom house ukuthi sitate silandele khona kwabakutshoyo thina sihlangele ilundelo loluntu olukhona kusisekelo umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye kodwa bona abakutshoyo lapha ukuthi kukhanya ngazani khona ukugandwa kwabantu abanye bakhahlamezwa abanye konke kunjalo nje kukhanya kwenziwa ngohulumende ngakuthi uhulumende kumele abophe kulaba abantu abakwenza khonokho kambe kungenziwa khonokho
mina ngithi kimsa akukho khonokho izinto ezikhulunywayo mina ngekwala khonokho kodwa umuntu nayelande siyabothwa edala icala engabantu besebe-create esinye istory ngakhonokho tough luck thina ihulumende yethu ezimbabwe ingokulungisa kuphela loko kunye nxa kukhona amanye amakhesis anjalo abantu abayenza into zokuganga lokho kuzatholakala ngoba akuswelakali vele kuthiza kuzokuswelakali ingane e-South Africa imarikana badutshulwa abantu ngamapholisa bafa imarikana yena leyana badutshulwa abantu bafa bedutshulwa ngamapholisa kakhulumende bafa abantu kwayenziwakalani kwaba le-commission of inquiry kwayenziwa yonke into kungayisho ukuthi ulungelo lontu kalinanzwa kodwa kuyikuthi abantu amapholisa labo bathi bona sase sibona ukuthi impilo zethu zase zisengozini but khonokho kwenzakale ezimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badala umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indawo yabo yama-sanctions ukuthi uhulumende wezimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emubi kwi-international community yikho kwabakudingayo ngabantu abasebenza lesitha laba bantu labo.